So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla zinhlanu kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-Section 62 we-Constitution yeZimbabwe. I-Section Day ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information ngesilungu, e-access to information.
Uhulumende wethule umthetho we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo okuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo.
Amagesi siyawafuna. Okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuza kwenziwa inqubela phambili, kudilizwa izinto kungasabonakali inqubela phambili. Kanti kuzodilizwa kuphela, thina sifuna ukuthi izinto zenzakale zilede izithelo phakathi kwabantu.
Umeya wedolobho lakobulawayo lamakhansili baphume bethukuthele emhlanganweni obuqoqwe yizesa phezu kwemiphotshongo izesa ethi imele idilizwe. Kuwoza Fridays lomculi wesifazana osakhulayo uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasigandikazi ehamba leqembu lakhe ele intombi zesibane. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje uhulumende wethule inguquko esifakwe emthethweni we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukunikeza uZulu amalungelo ukuthi athole ulwazi lemibiko ephathelane lempilo yakhe ngokukhululekileyo kuloba yiluphi ugatsha lukahulumende kumbe inkampani. Kubika uGibson Bebe.
Umthetho lo ngomunye wemithetho ebilolongwa ukuze ikhulule imigoqo ekhona evimba ukuhanjiswa lokwethula kwemibiko lezindaba ngokukhululekileyo elizweni ngemva kokwesulwa kwemithetho enjenge-IPA le-POSA ebencindezela amalungelo kaZulu wokuthola umbiko lolwazi oluqakathekileyo empilweni yakhe. Lokhu kutsho ukuba uZulu sengenelisa ukuthola ulwazi lemibiko ephathelene lenhlalakahle yakhe okugoqela indlela amankampani kahulumende asebenza ngayo kumbe asebenzisa imali kaZulu ngayo. Umnumzana Gudahobe wenhlanganiso elawula ukwethula kwemibiko ngokukhululekileyo eMedia Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, wamukele ngenjabulo lomthetho.
Umthetho okhangelele ukuthi unike abantu amalungelo abawathola ku-Section 62 we-Constitution yeZimbabwe. I-Section Day ikhuluma ngelungelo loku-accessa i-information ngesilungu, e-access to information. Information ekhangelelweyo umthetho imayelana le-information abantu abayidingayo ukuthi bekholise amalungelo abo aku-Constitution.
Uhobe uphinde wathi loba lomthetho ubunjwe kuhle, uhlupho yikuthi uhulumende akenzi lutho ukujezisa abephula imithetho enje eveza imikhuba yenkohlakalo kungatsha zakhe nakumakampani akhe. Olwela amalungelo okutholisa uZulu ulwazi unkosikazi Faith Ndlovu wenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, uthi laloba bemukele ngenjabulo lomthetho uhulumende kuzamele abone ukuthi ulinganiswa leminye ekusisekelo sombuso welizwe ukuze kungabi lokuxabana kwale mithetho.
Ukukhangeleleyo yikuthi i-Freedom of Information Bill leyi ikhuthaze njalo iprotekte amalungelo kaZulu lawo wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi akwanise ukuthi athole information aphinda kwanise futhi ukushiya iinformation le kungela kuncindezela. Sikhangelele ukuthi iFreedom of Information Bill ibe ihambelana lesisekelo sombuso wezwe esingathi iConstitution. Sikhangelele futhi ukuthi ihambelane lama regional and international instruments asayinwa nguhulumende e-Africa and lagu international community akhangelane lezinto ze-freedom of information. Kumele ukuthi i-bill le ekhethwe i-government ihambelane lesithi i-democratic best practice.
Lumthetho uthi nxa umuntu engacela ulwazi lwembiko ayifunayo emahhofisini kahulumende ufanele ayethola phakathi kwensuku ezimbili, kodwa nxa lolu lwazi lungatholakalanga leyo ngatsha ilakho ukuphiwa insuku ezilithumi lane 14 days ukuthi yethule lolo lwazi. Kodwa abanye abafana lonkosazana Hlengiwe Moyo ongomunye wabatsha uthi abantu bayesaba ukuya emahhofisini la ukuyathola lolo lwazi.
Umthetho lo we-Freedom of Information Bill ngibone ngani awusoze usebenze kahle, ngoba khona vele isibindi sokuthi umuntu ayebuzisisa lokho afuna ukukuzwisisa emahhofisini nalawo amakhulu aphezulu uyabe engelaso. Njalo akalaqiniso elokuthi khonkhona engaphiwa lokho afuna ukuba kwazi ngakho yini, njalo ukuthi uzaba protected yini nxa kuyukuthi engathola i-information leyi, kumbe nxa efuna ukubuzisisa ukuthi ezwisise ngcono ngebill yakhona.
Umthetho lo owe-Freedom of Information Act wethulwa ngesikhathi uhulumende eqhuba inhlelo emizameni yokuthuthukisa indlela zokuthola kanye lokuhanjiswa kwemibiko lapho akhangelele ukuthukulula amagagasi abe sesipha imvumo yokusungulwa kwemisakazi yezabelweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ukuhlaziya udaba lwe-Freedom of Information Bill lolu, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 oqoxe lomnumzana Njabulo Ncube okhuluma emele inhlanganiso ye-Media Alliance of Zimbabwe.
I'm representing Media Alliance of Zimbabwe, koqela iZimbabwe Union of Journalists, Media Monitors, the Media Institute of Southern Africa, Voluntary Media Council, Media Center, le Zimbabwe National Editors Forum. Le gender media connect china si ngesikhiwa ba disappointed ngokuthi sibe lakho ukuthi sihlangane labo abantu be government ukuthi sikhulumisane ukuthi china esikufunayo emthethweni lo omutsha obuyayo yilokhu lalokhu. Kodwa ukukhanya ukuthi khona i-IPA le ephumileyo bayibisele batshintsha nje amabala, akulalutho olutshintshileyo. Izinto esizikhulumileyo sikhulumisana labo, siyabhala, sikhangelana, sikhulumisana stakeholders. Okwama-stakeholders abakuthathanga bafake okokwabo abavele bekuhlosile ukuthi bekufake ukuthi beqhubeke behlukuluza imithathelo yezindaba. Besikhangelele ukuthi kuthiwa khona iZimbabwe government entsha lenyu dispatch is open for business, it is closed for the media, ivaliwe nawukhangelele izindaba.
Ngamafichane ungasichasela ukuthi kuyini elalifuna kube khona okungasafakwanga kulomthetho?
Akuningi kakhulu, kuningi kakhulu. Wakhanya ukuthi i-IPA sasisolana layo ukuthi i-IPA sicele ukuthi khona umuntu okuthiwa yintatheli izindaba kungadingakali into eziningi ezokuthi khona ufunde ngaphi, le degree enjani, ngoba ukubhala ukuloba ukuloba i-news izindaba lezi akudingakali ukuthi umuntu kumele ebeqeqetshile waze wathola i-master, waze wathola i-degree, balakho abazala lakho izinto ezinjani. Kodwa kwakhangela umthetho khona ukungosela into ezinjani, ngalo lokho esipha amandla ku-Zimbabwe Media Commission eyiyo umele irejiste itatshele izindaba.
Ubona iphumelela yini edalele ephalamende lapho ezahluzwa khona?
Izaphumelela ngoba iqembu elibusayo le-ZANU-PF abalawo amandla okuthi khona ziphikise into evini imbi. they are whipped into line. Loba into imbi, loba into ise iludaka, badla udaka lona lolu. Ngoba bakhona ngale bona bafuna ukudla imali kuphe. Abalawo amalungelo abantu beZimbabwe. Yathi bezama sizama ukukhulumisana lawo amadoda lawo labakhosikazi lawo abephalamente labeqembe lokusayo. Hayi, cha ngazathi bona vele lokhu befuna ukulandela lokhu abakuthi ngesikhiwa imugabe izimo. Kunale singathi ifay izimo.
Lo ngumnumzana Njabulo Ncube okhulume emele inhlanganiso ye Media Alliance of Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseHarare.
Zimbabwe, the voice of America.
Umhlangano obuphakathi kukameya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, umphathintambo obona ngezamagetsi umnumzana Fortune Chance kanye lenkampani yezesa phezu kwemiphochongo ephehla amagetsi izesa ethi ifuna ukuyidiliza uphele buthumuthumu kungela kuvumelana. Umguni waphuma kuwo ethukuthele esithi imiphochongo lengi kamasipala njalo kabafuni idilizwe ngoba iluphawu oluqakathekileyo lwedolobho lakobulawayo. Kubika intathelizindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wakuqala phakathi wenkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company lomphathi ntambo wezamandla emililo etshiyeneyo, izakhamizi zakobulawayo, amakhansila kunye losibalukhulu wedolobho unkosikazi Judith Ncube ube lokufuthelana okubangele ukuba abanye bakhalale baphume ungakapheli. Lokhu kubanyelwe yikuba inkampani ye-ZPC iqhubekela phambili ekufuneni ukudiliza imiphongolo emibili edolobheni leli ingavumelananga lomasipala kanye lezakhamizi. Usibalukhulu wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubengazi ngohlelo lokudiliza imiphongolo emibili uveza imibono yakhe.
Mina ngiyakuthabela, we shall find our way to move forward. I think ngichasisile ukuthi bona ti program ihambe kuhle. Umhlangano lo injongo yakho ngeyokuzokhulumisana. Currently akukaphumi kuhle, but kuzakhulunyishwana uminister uthe uzafike ofisini ka mayor ukuze kudingwe iway forward.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Fortune Chasi uthi bazaqhubekela phambili bekhulumisana lezakhamizi lecouncil ngohlupho olukho.
Ekhona siyaphuma lapha siyabatshengisa ukuthi intime ibi njani lanento isindala izadilika ingabulala abantu, kodwa singalungisa la singathola ama megawatts angu 60. Into le ile capacity yokusinika 90, khathesi sinika 30. So kumele sikulungise ukwenzela ukuthi ama industry bona la wasebhodele ama towers la athole ipower.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association umnumzana Winos Dube uthi uBulawayo kavumelani lokudilizwa kwemiphongolo emibili.
Abantu kobulawayo njwana kuphumile kuphume egcekeni, abantu kabakuvuma ukuthi imiphongolo idilizwe kungenxa yokuthi abantu babe bengatshelwanga izinto ukuthi kuyini okwenzakalayo, kuyini okukhona. Abantu besebebona ngathi izinto zabo ziphonga ukudilizwa kungaphandle kwesizathu. Thina into esiyikhalelayo sifisa ukubana kube le ngqubela phambili. Amagesi siyawafuna. Okwenza abantu bakhulume kanje kobulawayo kungenxa yama-past experiences osokuthi kwenziwa izinto kuthiwa kuza kwenziwa ingqubela phambili kudilizwe izinto kungasabonakali ingqubela phambili. Sithi hawu, kanti kuzodilizwa kuphela. Thina sifuna ukuthi izinto zenzakale zilethe izithelo phakathi kwabantu.
Unobhala jikelele weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Melusi Moyo uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Lokhu kakusiphathi kuhle njengezakhamizi zakobulawayo ngoba indawo le abantu bafuna ukuyidiliza insika yamasiko akithi njengabantu bakobulawayo. So sicabanga ukuthi kabazange kube le nhlonipho bekumele babuye kithi ama-residents bazwe yini ukuthi siyafuna ukuthi bayenze lokhu abakufunayo.
Inkampani ye-ZPC ithi ikhangelele ukudiliza imiphongolo emibili njalo baphakathi kokudinga inkampani engayidiliza imiphongolo bethi sebefaka imitshina yakulezi insuku yokugaya amandla kagetsi. Uhlelo lwemitshina le lukhangelelwe ukuthatha iminyaka edlula emibili njalo ibhanga leIndia yilo elikhangelelwe ukuphathisa ngesikwelede samadola eMelika edlula inkulungwane ezilikhulu. UChasi uxolisile kumeya uMguni usibalukhulu wedolobho loZulu ngokwenza kwabe ZPC ukungaqalanga bakhulumisana loBulawayo andubana basungule uhlelo lwabo lolu. Okwamanje iBulawayo Power Station igaya amandla kagetsi angamachumi amathathu amamegawatts njalo bakhangelele ukuthuthukisa bapheke amachumi ayisificamunwemunye. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse welizwe lakhe izolo, umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthe abantu beMelika bathanda inkululeko uqobo, ngakho akula muntu ongabathathela lelo lungelo. Wethule amazwi akhe la ephambi kwesakhiwo seLincoln Memorial esigodlweni seMelika iWashington DC. Asizweni esinye isigaba samazwi akhe.
Today, just as it did 243 years ago,
njengenhlala yenza ibutho njengalokhu elakwenza ilizwe lithola uzibuse, inkululeko yelizwe leMelika isezandleni zebutho elilabo baba labo mama abazimisele ukulivikela. Abanye abantu basola okwenziwe nguTrump besithi akumelanga kukhanye engani ibutho ngelakhe. Omunye wabachothoza uTrump ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Ngibona ngani ukuzama ukudonsela imilitary eduzane ukuthi imphakamise, ukuthi lanxa abafuna ukuphikisana laye bazizwe belokwesaba ngenxa yokuthi besabe imilitary. And uhlale sithi mthandana labo general labo bani bani. So engqondweni yakhe kathesi namhla sithengisa izinto azifisayo la sicabangayo ukuthi yena ngabe kuthiwa ngingupresident in a different country ngaseAmerica. Ngabe lami nje ngihlala amasotsha emathani nxa ngisiye ebhodi ngiphuma ngamasotsha nxa ngingena ngiphuma. Nxa sikhangela nje ukuthi abantu athandana labo ngabantu abanjani ababukayo uthandana loPutin, uyathandana lomuntu weNorth Korea omathisa amasotsha ngendlela amathise ngayo, uyathandana loPresident wePhilippines abantu abacabanga ukuthi lo umuntu yidictator.
Abakubandla lamademocrats bathi uTrump ubezibonakalisa ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngo-2020. Bathi basahlolisisa ukuthi usebenzise imali enganani ekubukiseni ibutho lokunye akwenze ngosuku lokunanza uzibuse.
Elo bekungumongameli Donald Trump weMelika embikweni wakhe okunanza ilanga likazibuse emhlaka 4 ngoNtulikazi izolo. Obehumotsha ngoGibbs Dube weStudio 7. Ku live talk lamhlanje sikhangela umthetho ophathelane lokwethulwa kolwazi lezindaba owe Freedom of Information Bill. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wethekelele ejele leChikurubhi namuhla esiyabona abasekeli bebandla lakhe ababili uLast Mayengama loTungamira eMadzokere bona abatholakala belecala lokubulala ipolisa baphiwa isigwebo sokupika okweminyaka engamashumi amabili. UChamisa uke wamiswa esangweni okwesikhathi eside, abasebenza kuleli jele besadinga imvumo yokuthi angene kuziphathamandla zabo. UMnumzana Chamisa utshele iStudio 7 ukuthi ugcine ebabonile ababili laba, kodwa wakhala ngokuthi umumo kawumanga kuhle emajele ngenxa yokudilika komnotho osokubangele ukusilela kokudla lezinye indingeko. Sixoxele nobhala jikelele wabasakhulayo kwe-MDC obelo chamisa umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Ithwana ngesilungu solidarity okuyilo ngeuthando ke lamacomrades ekusebenza ndawonye. Yikho ke umongameli umnumzana Nelson Chamisa ubehambe ke esigrubhi samphekezela lathi mina njengomunye wabamelela abatsha kunhlanganiso kuyabona ke amacomrade ethu abothwayo ase-H-Group Maximum Prison. Lapho ke okulabo comrade last labanye amacomrade udubo olubakhona ukuthi-ke abantu ke bamapolisa bafike bakhuluma be-prison services ukuthi hhayi njengomuntu omkhulu kunzima ukubana thina sikuvumele ukuthi ungene, kufanele siqale siye kukhuluma labakhulu. Okuyikho esikhulumelisane labo ukuthi hhayi asiboni ukuthi u-advocate Nelson Chamisa engayaliswa ngenxa yokuthi ubuyile njengabanye bezizukulwane belizweni abalawo ilungelo lokubona-ke izihlobo zabo ezibotshiweyo. Njalo kwesibili yena uligqwetha uyavunyelwa ukubana engene-ke esigurubhe bona-ke laba, kodwa-ke into yakhona yibe yinkinga kibo laba abeZimbabwe Prison Services abayenze uhlelo lokufona kubakhulu babo ukuze bebazise mhlawumbe bengagcina besele umsebenzi ukubana livumele njani. Okuyikho esikubone usikhathaze kakhulu ukubana-ke ilizwe angekethiwa likhululekile uma abantu belizwe bengavunyelwa ukubana bekwanise ukubona-ke abantu emajele ngesikhathi abazifunayo ezihambelana lo mthetho welizwe.
Liyaluphikisa emthethwandaba udaba lokutholakala kwabanye benu laba belecala. Lilethemba yini lokuthi lungahluzwa udaba lwenu inkantolo ilakho ukusiguqula isinqumo sayo?
Ithemba silalo kodwa siyenza khonoku sikwazi ukubana-ke kuyinkinga ukubana i-justice delivery system yethu emadali ekwanise ukuthi bencedise ukubana sithole-ke ukuthi ama-comrades ethu akhululwe, ikakhulu nxa sibona indaba yabo ukubana ngabantu abaphiwa icala abangelalo ukuthi babulala umuntu umpholisa bona bengayisiwa, okuyiyo indaba esifuna ukuthi iqiniso uhanjwayo sibuyele emakhoti ukuze-ke bathole-ke ukukhululwa kwabo njengoba bangahantu abadlacala.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngunobhala jikelele wabasakhulayo kubandla le-MDC. Sixoxela eseHarare.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuwoza Friday lamhlanje silentokazi uBusi Moyo odume ngegama lokuthi ngumasikandikazi ehamba leqembu lakhe le-intombi zesibane. Bona abahlabela bekwele South Africa, uEzra Chisa Spanda uyalandisa.
Umculo kaMasikandi udume kakhulu kwele Mzansi Afrika, njalo uvame ukuhlatshelwa ngabesilisa. Intombi yeZimbabwe yafika eGoli yatshaya isicathulo yathi lami ngizawucula ngenkani. Ngubusi ke lowo esilayo namhlanje.
Gama lami lokuzalwa uBusi Moyo, ngazalelwa ePlumtree endaweni okuthiwa kuBobhango. Kushuthi ngokukhula ngakhulela eLupane anda induna uMabhikwa, la engafunda khona iprimary yami eMachakayile, kanti isekhondari ngebe ngayifunda eVula Indlela eLupaka. Ngaqala ukucula ngo-2017.
Udumile kakhulu uBusi khona leMzansi leqembu lakhe alibiza ngokuthi Intombi Zesibane.
Igama engaziwa ngalo endimeni yomculo kaMasikandi, ngaziwa ngomasikandikazi lapho engisebenza khona nentombazana ethiwa uCharity Duba engimhlasako laseplumtree. Igama neqembu lami Intombi Zesibane. Shoti since ngikule ndima yomculo kaMasikandi ngisene-album eyodwa engayikhupha ngonyaka ka-2017 enesihloko esithi Sanibonani.
Ukhule ecula lasesikolweni uMamoyo, kodwa umbuzo omkhulu ngothi kungani wakhetha ukucula ingoma zikaMasikandi.
Ngabona kungcono ukuthi ke bangikhethe lo mculo wesintu uzokwazi ukuthi usibuyisele emasikweni akithi, ngisho mhlawumbe nabodade wethu abancane abasakhulayo nabo bazokhula beyazi ngalo mculo wesintu. Ngawuthanda kakhulu umculo kaMasikandi ngoba ke ubeyongibuyisele emasikweni akithi, ubeyongibuyisele emasikweni akithi thina maNdebele. Abantu bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi sengicula, bebonga ukubana ithalenta selifezekile ngoba ngikhula bengivele ngifisa ukuba umculi.
Woza lazo maskandikazi, yazizwa ziyavuma ziyashaya kuzwakali. Kuyatwani iphosela ilizwi kubalaleli.
Ilizwi angalishela abathandi bomculo kaMasikandi okuwumculo wesintu. Ngithi mina nje azibuye emasisweni, asingalahli amasiko ethu bafowethu. Mina ngikwami umculo uyakhuthaza kakhulu ngamasiko akithi. Ngiyabonga, ngizohlala nje nginenzela okuhle phela yiwuMasikandikazi. Bela komthwakazi. Ngiyatholakala umculo wami kimi. Inamba yami ithi yona 082-202-0322.
Awu, suka madoda. Kudabu ibrugwe. Hidlikizane zengoma zikabusi moyo. uMasikandikazi obenguye esikhwethisela ekuhlelo. Woza! Woza Friday kuleli viki. Mpela nsonto enhlekini lonke. Igama lami ngeza Jesus Banda.
Intokazi yakomoyo ubusi uMasikandikazi obekuhlelo Woza Friday singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende wethule umthetho we-Freedom of Information Bill okhangelelwe ukupha uzulu amalungelo ukuthi athole ulwazi lemibiko ngokukhululekileyo. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.